atisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngomvulo omhlaka 5 Nhlolanja 2018 nguFlexidus Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje,
nila abantu abaregistayo lingabe liphansi ema-tabulelend ngoba sithola ukuthi kulenani elikhulu kakhulu elabantu abangalama-IDs lama-birth certificate. And bese sithi thina kambe kungabe kubangelwa kuyini, abanye bathi bona babengaboni kunecessary ukuthi bathathe ama-birth certificate.
Ihlanganiso ezizimeleyo zithi uhulumende kumele aqondise imithetho elawula ezokhetho ukuze labasakhulayo babe lesifiso sokubhalisela ukuvota.
MDC kumele izingisise ngoba ingayele ukuzingisisa kuselesikhathi ukhetho lungabuya bazaphinde bedliwe beqinisele khalakhala besithi bona barojiwe.
UZulu useveze ukukhathazeka okukhulu ngokufuthelana langokulisana kusebandleni le-MDCT phakathi kwalabo asebelungiselela ukuthatha ubukhokheli bebandla leli. Kuthi-ke leZimbabwe liphakathi kokulungiselela ukubuliyela kumanyano wenhlanganiso yamazwe ake abuswa ngeleBrithani eye-Commonwealth. Zonke lezi ndaba lezinye elizozizwa kulo msakazo. Inhlanganiso ezizimeleyo zithi uhulumende kumele aqondise imithetho elawula ezokhetho ukuze ukhetho lube ngolukhululekileyo njalo luhlonipheka. Lokhu kukhulunywe emhlanganeni wentathe lezindaba koBulawayo lamhlanje. Ngakho ke uBathabele Masuku obekhona laye usethulela lolu daba.
Inhlanganiso ezigoqela e-Women's Institute for Leadership Development, iWILD, iHeal Zimbabwe Trust, i-Elections Resource Center, leZimbabwe Christian Alliance, zitshele umhlangano lantatheli izindaba ukuthi zwilisana lenhlupho eziningi ezidibana labantu lapho bebhalisela ukuvota. Inhlupho lezi zigoqela ukuswela incwadi ezifana lezithupha, ukwehluleka ukusebenza kuhle kwabantu beZimbabwe Electoral Commission kanye lokwethuselwa kwabo sebebhalisile. Umqondisi weWILD uNkosikazi Samukeliso Khumalo uthe inani labantu ababhalisela ukuvota emhlubulweni weMathebeleland liphansi ngenxa yokuthi iningi alilazi thupha lama-birth certificate, ethi njalo behluleka ukuthatha lezo zincwadi zokuzalwa ngoba abazali babulawa ngumbhuqazwe. Uthe behluleka ukuthola incwadi ezitshengisa ukuthi abazali babhubha ngenxa yokuthi babebanjwa ngamandla ukuthi bethi babulawa ngumkhuhlane othile.
Besithi thina inani labantu abaregistayo lingabe liphansi ema-tabulelend ngoba sithola ukuthi kulenani elikhulu kakhulu elabantu abangalama-IDs lama-birth certificate. And bese sithi thina kambe kungabe kubangelwa kuyini, abanye bathi bona babengaboni kunecessary ukuthi bathathe ama-birth certificate. Abanye bakhona bathi bona abala izithupha ngenxa yokuthi abasakwanisanga ukuthi bathole ama-death certificate yabazali babo ababulawa ngesikhathi se-ground. Abanye kwakumele baqamba amanga bathi bona izihlobo zabo zifike ngemikhuhlane landlani bona nje babengazinikelanga ukuthi baqambe lawo manga. So as a result abala izingwalongwalo lezi ama-IDs lama-birth certificate.
UNkosikazi Khumalo ugcizelele wathi abasakhulayo bebengaphatheki kakhulu njalo bafuna ukufuqwa ukuthi baphatheke. Uthe abazi ukuthi sekusiya ekhethweni bazaphatheka na bengafuqwanga.
The youth sibona sengazathi ukuphatheka kwabo kule process lokungani bekuphansi, kodwa ke ngenhlelo kade sizenza njenge-CSO sibona ingani liqalisa ukukhuphuka. Abantwana ungani bafuna nje ukuthi bebe belokhu bephushwa and njalo kwenzele ama-activities angani agenerate interest kibo. Ngingazi njalo ukuthi nxa sesiya kuma-elections bazabe lokhu be-interested yini, size ngenzani njengama-CSO ukuthi njalo baphatheke. Kodwa siyathaba ukuthi like ngakhangela kuma-concerts bebe-register and again singakhangela even i-age ka 18 to 35, according to e-statistics as ezek. Kanye ngasathi yilinani elabantu abaningi abarejistile ikakhulu emadorobheni. So sifuna ukuthi sibakhuthaze abesintwana ukuthi baphatheke not just in the BVR process but ukusiya kuma-elections. Kodwa kuningi esingakwenza njengama-civic society organizations ukuthi abesintwana labo baphatheke.
Umqondisi weZimbabwe Christian Alliance uReverend Useni Sibanda usole amabandla ezokholo akhuthaza abantu ukuthi bengaphatheki enhlelweni zokhetho, ethi lokhu kuthathela abantu amalungelo abo.
tudukese silale ukuthi akhona amanye amabandla afana na njengeJehovah's Witness abanqabela abantu babo ukuthi beregister ukuvota ngoba bona besithi lezi zinto zomhlaba akumela ngabantu bazingena kumela abantu balungisele kuyezulwini kuphela le imfundiso engalunganga njalo imfundiso eseceleni okwesibili esibesikwenza ukukhulumisana lamabandla amatha la amakhulu akhokhelwa ngabantu laba abazithi bona ngama prophets sibona beqakathekile kakhulu ukuthi siba sikhulumisane labo ngoba la abantu abaningi abalokhu bengatholi ilungelo lokuya register ukuvota sesikhulumisane labaningi abakobulawe labaseHarare sesilungiselele ukuthi siza kuya kibo lesrek izrek ikwanisa ukufaka imitshina yayo abantu bathole ilungelo lokureje
abenhlanganiso ye-ERC bona bathi ngaphandle kwenhlupho lezi okunye okuqakathekileyo ukuthi uhulumende alungisise imithetho ekhangela ezokhetho ukuze ukhetho lolu lube qotho njengenhlanganiso ezizimeleyo bathi kabajabuliswa ngokungasebenzi kuhle kwehofisi ka-registrar general ethathisa izithupha ethi benza engani abafuni ukuthi abanye abantu babhalisele ukuvota ngokubaswelisa incwadi ezinjengezithupha kanye lezokuzala ezama-birth certificate ngokunjalo kuqakathekile ukuthi amahofisi wonke kahulumende alesabelo kwezokhetho asebenze elandela amazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuze kube lokhetho oluqotho khathesi uzulu umatasatasa ngokubhalisela ukuvota kuhlelo oluqale mhla ka 10 zibandlela oluzagqitshwa mhla ka 8 Nhlolanja uZulu uzenelisa ukuqhubeka ebhalisela ukuvota kuze kuye kumanxaso kusele insuku ezingamachumi lambili ukuthi kube lokhetho ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo ngingubathabile Masuku.
UZulu useveze ukukhathazeka okukhulu ngokufuthelana langokulwisana okusebandleni le-MDCT phakathi kwalabo asebelungiselela ukuthatha ubukhokheli bebandla leli ngoba umnumzana Morgan Tsvangirai umkhokheli walo esephatheke kakubi ngumkhuhlane wemvukuzane. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UZulu usele ethuwe okwamagama njalo ekhathazekile ngokulwisana langokufuthelana lokhu ukuba kulakho ukudiliza umanyana we-MDC Alliance eyiyo indlela yodwa engasusa ibandla le-ZANU-PF embusweni. I-MDC Alliance igoqela amabandla aphikisayo abalisela ele-MDCT, ele-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Washman Ncube, ele-PDP ekhokhelwa ngumnumzana Tendai Biti, ele-Zimbabwe People First, ele-Transform Zimbabwe kanye nele-Mauti Christian Democratic Party. Kodwa sokuqhamuke ukungazisani kulomanyano kubangwa yikuba umnumzana Morgan Tsvangirai kakho elizweni usekwelatshweni umkhuhlane wemvukuzane kwele-South Africa. Leli bandla libikwa selidabule phakathi kumacele omabili akhokhelelwa ngabasekeli bakamkhokheli webandla umnumzana Morgan Tsvangirai abathi umnumzana Nelson Chamisa lomnumzana Elias Mzuri. Osakhulayo oyisakhamizi seHarare umnumzana Webster Mzila uthi umanyano we-MDC Alliance kumele ulungisise ukulwisana lokhu isikhathi sesekhona ngoba ukhetho solusondele bengadliwa bebuyelele beqale ngokukhala bethi baqiliwe bona bezibonele.
MDC kumele izingisize ngoba ingekele ukuzingisisa kuselesikhathi ukhetho lungabuya bazaphinde bedliwe beqinise bekhalakhala besithi ye bona barojiwe kodwa esikubona ukuthi bona abazilungisisanga ngoba singakhayela eHarare East sibona ukuthi kulo bithi lelokuzeni lo-Obed Kuti bafuna ukuncintisa ukhetho luzayo so kutshengisa ukuthi abalungiselelanga ukuthi bame ukhetho luzayo.
Omunye njalo osakhulayo waseHarare umnumzana Masha Ubwanya uthi ukulwisana lokhu kuzabehlisela amavoti kukhetho oluzayo njengoba sebedlalisa isikhathi belwisana kodwa besazi ukuthi iZANU-PF abamelana layo kukhetho yona ayisela kulisana isiqoqana.
Ama-factional fights ku-MDC Alliance aza khuzela i-division yamavoti ngoba singakhangela iZANU-PF yona kathesi ayila ama-factions sokusele yona i-faction yelakhosi esebusa iZANU-PF lapha njengoba nxa besithi baya kuma-elections i-MDC ihamba i-divided izatshengisa ku-the electorate uthi bona ngokwabo they are not considerate about the people, they are not for the people, kodwa bona ngokwabo bagijimisa izikhundla.
umongameli wabandla eliphikisayo eleZimbabwe Democratic Change ZDC umnumzana Josphat Mushekunze uthe ukulisana kweMDCT kutshengisa ukuba ibandla leli selize laphathwa ngamasela njalo yikho ukufa kwalo ngoba abantu bebelipha usekelo lwabo kodwa bona bezihlulekela.
Current condition of its leadership and
MTC yavela yalahla lokhu yaye kumele khona because sesibona ke khathesi sebelela izikhundla abantu laba ngabantu abasebefuna ukuba ngomongameli ngenxa yokuphongufunga ubusa asibo bantu abafunwa ngabantu.
Ingcitshi yezombusazwe umnumzana Mlungisi Dube uthe ukulwisana uMDCT kungabangela ukubhidlika komanyano weMDC Alliance njengoba bona sebetshona belwisana izikhundla bekhohlwa ukuthi iZANU-PF isilungisela ukhetho.
Indaba yama-faction engabe khona ephathini ebandleni leMDCT nxa ingalungisiswanga kuhle kulakho ukubana kubangile uhlupho kakhulu nxa sikhangelane lokuthi kukhulunywa ngabo Alliance kulakho ukubana kwenza ukuthi abantu behambe becazulule amavoti behlukanise amavoti abanye sebedonselale abanye bedonselale. So okuqakatheke kakhulu yikubana bengathi babe lokubambana angindubana bengene ku-Alliance.
Umongameli we-MDCT umnumzana Tsvangirai usenamaviki esesibhedlela South Africa osokwengeze ingxabangxoza ebandleni yeli phakathi kwabalandeli bakaChamisa labakaMdzuri. Okwakhathesi uChamisa nguye okhokhela umanyano we-MDC Alliance emele uTsvangirai. UMdzuri laye ngakwelinye icele ungosaphethe isikhundla sokhokhela i-MDCT emele. Omunye wabalandeli bakaTsvangirai unkosikazi Thokozani Khuphe ubikwa naye ubefuna ukubangisa ukukhokhelwa kodwa abazi ngokwenzakala kulelo bandla bathi usevume ukuncedisana labasakhulayo ukufaka uChamisa ukuthi alisane loMdzuri. Iningi labasekeli be-MDCT bathi ibandla leli sebulawa ngabantu asebengenise ubandlululo labanye abevele bezithandela amandla kodwa bengafunwa ngabantu. Imele Institute 7 iseHarare, nguGibson Bebe.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
LeZimbabwe liphakathi kokulungiselela ukubuyela kumanyano wenhlanganiso yamazwe akabuswa ngeleBrithani eye-Commonwealth. IZimbabwe yaphuma ku-Commonwealth ngomnyaka ka-2003 isisephansi kombuso kowaye ngumongameli Robert Mugabe. So kuqhamuke ingxabano phakathi leBrithani ngokuhlukuluzwa kwabamhlophe ababese bekhitshwa emapulazini ngodlame. Iningi labantu lamukela ngemibono ehlukeneyo ngokubuyela kweZimbabwe kulumanyano. Omunye wabo kungudokotela Shepherd Mpofu, incwadi ecubungula izombusazwe engumqeqeshi njalo ekolijini leLimpopo University kwele South Africa.
Indaba le kumele siyikhangele endaweni ezimbili. Kulokuhle lokubi kokuthi iZimbabwe ibuyele kumanyano weCommonwealth. Ungakhangela izinto ezifana lama-scholarships ukuthi abantu base-Commonwealth bakwazi ukuthola izimali zikuyadadisha ema-yunivesi yase-England. Kuyinto enhle lokhu ikakhulu ma ukhangela umkhonomo weZimbabwe ongavumeli ukuthi abantu bathole imali zikuyadadisha. Imidlalo ye-Commonwealth mbona angani umhlaba anti sekubiza ukuthi yi-global village. So ma iZimbabwe ilapha emidlalweni ye-Commonwealth kusho ukuthi layo ikuleyo i-global village lathi siyabonakala siyaphatheka endabeni zemidlalo lehlanganisa amazwe amaningi athini. Njalo emboni mina ngagobe ekhuluma ngakho ukuthi ukhumbuze uTheresa May ukuthi iNgilandi kumele ibhadale ama-commercial farmers abelungu laba abathathela umhlabathi wabeZimbabwe. Mbone ngani indlela le ngokuthi kube lokhu abakuthi i-diplomatic engagement esiqalile. Njalo ma sisemhlanganweni we-Commonwealth mbone ngani kuzaba lula ukuthi kube lenkulumo njalo kube nobudlelwane.
Asikhangeleke ngakwelinye icele
ububi bokubuyela kuCommonwealth?
iCommonwealth esikho ukuthi amazwe wonke akuCommonwealth alamandla alinganayo. Indloku kephathana nokuthi lokho abakuthi ngesilungu i-recolonialism mawufuna. Ende mbona izimbabwe sezibe namandla alingana la England.
Kodwa phela abanye ngabathi yikilabhu yokuthi amazwe wona lawo ake abuswa yini leBrithani athole ukusebenzelana njalo athole ukuthi kungabi lamavisa nxa kuyukuthi izihambi zamazwe angamalunga alakho ukuvakatshelana.
Ya indaba yamavisa yadisa ikakhulu ma ukhangela ukuthi kumele ukhokhe ivisa ma ufuna ukuya eNgilandi. Ngibe ngifuna ukuthola ivisa ye UK nge-April. Ivisa 3,115 rand from lapha engikhona eSouth Africa. Imisebenzisa ipasipoti yeZimbabwe. So lakho lokho kuyinto enhle ukuthi amavisa angabi khona ma ukhangela intengo yamavisa ikakhulu ma usuka ma usebenzisa ipasipoti yeZimbabwe, eSouth Africa, eNigeria lamanye amazwe akuCommonwealth. Ngendaba zamavisa singavuma, but indaba zamandla ukuthi ngubani olamandla kwiclub leyo kuba le problem lapho. And umuntu olamandla nguye ofake imithetho, umuntu olemali nguye ofake imithetho. Sizakwazi na ukukhuluma ezinye izinto njengeZimbabwe, or sizakwazi ukuthi sivumelane lezinye izinto, sale ezinye izinto, lathi sifake eminye imibono yethu ukuze ivuywe yilaba abalamandla kakhulu. Ngibona kuzaba nzima lapho.
Ayisiyomfihlo ukuthi eleZimbabwe libhekane lohlupho lokuswelakala kwemali lenotho esiguqe ngamadola. Ngakho-ke ike yazama ukuba ngaphandle kwe-Commonwealth okweminyaka. Kodwa-ke kubone ukuthi yena nangaphandle ngale kukhanya ngani kolukhuni.
Ye, ngaphandle kukhanya kolukhuni. Mbona iproblem abantu abafuna ukusifisela ku-Commonwealth yibo abasikhupha ku-Commonwealth. And into le kwakumele ukuthi bayibone kudala, bamtshele umgaba ukuthi izinto zakhe lezi azisebenzi. Ngokubona kwami bafuna ukuzithandisa ngabantu, bangene ngodlame embusweni and sebefuna ukuzithandisa ngabantu. Labo bantu abeZimbabwe ababone ngani abasozenelisa ukuzenzela izinto kungela-Commonwealth, labo abazothola uncedo kusukela ku-Commonwealth. Ekugcineni igruphu kaMnangagwa leyo yezagcina isithi yithi esayenza ukuthi iZimbabwe ilunge, or yithi esayenza ukuthi lithole ama-scholarship ngoba salivisela ku-Commonwealth. So ngenye indlela ukusifisela ku-Commonwealth bafuna ukuzithandisa ngabantu, iqembu likaMnangagwa lelo langena ngekhulu.
U-Dr Shepherd Mpofu yingcwethi ecubungula izombusazwe esixoxelayo ese-South Africa. Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk. Lamhlanje uhlelo sihlolisisa umanyano we-MTC Alliance olamalunga axabana okumangalisayo kanye lowenzakala kwamanye amabandla aphikisayo. Ikansili yakoBulawayo ibika ukubana kukabi lomuntu osethe wabanjwa umkhuhlane wesihudo se-cholera njengalokho kwenzakala endaweni ezinjengeJegudu, njalo sebelungele ukumelana lalo mkhuhlane nxa uthe wahlasela kuleli dolobho. Anastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo.
EZimbabwe umkhuhlane wesihudo se-cholera usuhlasele abambalwa edolobheni leJegudu, osekubangele ukuba ilizwe lihle lihlale liqaphele livikela ukumemetheka kwaso. Umphathintambo wezempilakahle uDokotela David Pararenyatwa ukhuthaza abantu ukuba bahlale behlanzekile njalo bagijimele esibhedlela bengabanjwa isihudo abangasizwisisiyo. Ekhuluma eseChegutu, uDokotela Pararenyatwa uthe umkhuhlane wesihudo uvame ukuba khona lapho abantu abanatha khona amanzi angahlanzekanga. Umqondisi wezempilakahle ekhansilini yakoBulawayo uDokotela Edward Sibanda uthi leli dolobho alikabi ngitsho loyedwa osethe wabanjwa ngumkhuhlane wesihudo.
mayelana lomkhuhlane wekholera obulawayo bona ubungakafiki kodwa sesiwuzwile ukuthi usukhona kwamanye amadolobha ikakhulu edolobheni lasechegutu lapho kule namba lenani labantu elithile eselifile ngalowo mkhuhlane kodwa obulawayo njengoba ngithile ubungakafiki kodwa nxa uthe wafika silequla labantu abasebenza obulawayo ezempilakahle lezokuhlanzeka ngisitsho i-environmental health likhokelwa ngudokotela kugoqela lamanesi lama-health promotion laba abantu abaguguzela kakhulu ngezenhlala kahle ngempila kahle lokuhlala kahle lokuhlanzeka kumbe ukuphila impilo esingathi thina impilo enhle so ke laba abantu iqula leli selihambile laya eThorngrove esibhedlela saseThorngrove lapho esile ward evele ilungiselelwe abantu abalemkhuhlane ethelelanayo esingathi infectious diseases ikakhulu esihudo limkhuhlane leli ward ke sebebonile ukuthi sebefake konke sekukhona and okungakabi khona sebekwazi ukuthi yikuphi kusilela njani njalo bazakuthola ngapi
udokotela Sibanda uthi njengekhansili sebeqalile ukulungiselela ukuqhamuka kwalo umkhuhlane njalo lezisebenzi ezizabamba lolu hlelo kunye labongi sebekhona Isibhedlela sofuba iThorngrove Hospital kulapho okuzabe kuselatshelwa abantu abalomkhuhlane wesihudo kobulawayo.
Sikhuluma nje udokotela lowo ubese Harare ngeviki eliphelileyo lapho akade endawonye labanye abe Minister of Health lama donors kumbe ngithi abaphethe izimali abanje abo WHO o World Health Organization labo UNICEF ukuthi siboneni ukuthi lo mkhuhlane nxa uthe wafika siwe ngqabele siubambe usechegudu ungazi wasabalala ilizwe lonke njalo ungazi wafika kobulawayo sesikwazi esikuswelayo kobulawayo ukuthi lo mkhuhlane nxa uthe wafika sizakwenzani lezisebenzi ukuzamele zibe khona nxa sesathola even oyedwa wokuqala olalowo mkhuhlane uthi yiziphi zihlala ngapi ama phone numbers azo angapi wapi zizakhokhelwa ngubani zizahamba njani so wonke lokho sokusendaweni yakho kodwa esingakukhuthaza kakhulu ukuthi abantu bangazi badla izinto ukudla bengagezanga ikakhulu into ezifana lezithelo bageze lezo zithelo nxa zingezigezisekayo njalo bageze bona ukuhlanzeka kuqakathekile bantu bakithi njengoba besitsho ukuthi ukuhlanzeka kuseduze lobungcwele ngakho ke ingcekeza ilakho kusithelela umkhuhlane sife sibulawa yisihudo ngenxa yobuchapha ubuchapha kabufuneki sicela ukuthi ubulawa ahlale ehlanzekile
Umeya wedolobho lakobulawayo ukhansila Martin Moyo uthi ukuhlanzeka kuyinto emqoka njalo benza konke okusemandleni abo njengekhansili ukuba batholise uzulu amanzi ahlanzekileyo lokuba impompi ezithwala amanzi engcekeza azichithi lamanzi engakafiki lapho ahlanzwa khona andubane ayesebenza njalo emapulazini aduze ledolobho lakobulawayo
ukuhlanzeka lehygiene kuyinto eqhakatheke kakhulu ngoba siyabe singafuni ukuthi abantu bethole imikhuhlane engababulala nxa yokuthi kukhona esehluleke ukuthi sikwenze so senza konke okusemandleni ethu ukuthi sibone ukuthi abantu banatha amanzi a clean akula imikhuhlane ethelelwayo eza lapha kobulawayo sile monitoring and surveillance program eye department ye health lapho bakhangela khona ena singena ama clinic ukuthi abantu ababuyayo babuya bebulawa imikhuhlane bani kulomkhuhlane yini okufanele sethuke siwe ngqabele yizinto ezikhona zinhlelo ezikhona zolezo
isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi noMathemba Nyoni uthi izikolo sezazise abafundisi ukuba bazivikele ekubambeni umkhuhlane wesihudo babafundisa lendlela zokuzenqabela
ezikolo sokukhuthazwa abantwana ukuthi bahlale behlanzekile isikhathi sonke ukuthi bazivikeleni emkhuhlane wesihudo lo osuthe waqhamuka esaleleni sechegutu njalo umkhuhlane lo ulakho ukumemetheka sibili ugcwale ilizwe lonke nxa abantu bengananzelelanga osokuqakathekile ukuthi abantwana babekwazi ukugeza izandla izikhathi zonke engadli bevele etoilet ukuze bazivikele emkhuhlaneni lo wesihudo ngoba ulutho vele unemethe.
Ikhansili yakobulawayo isikhuthaze uZulu ukuba ageze izandla sikhathi sonke engangena esambuzini, agezise imbhida lezithelo bengakakudli, bapheke badle ukudla okuvuthiweyo, njalo phezu kwakho konke banathe amanzi ahlanzekileyo. Ikhansili ithi abantu ababanjwa isihudo kobulawayo ngabantu abayabe benze lomkhuhlane endaweni abasuka kizo, ngakho ke abantu abahlale beqaphele ikakhulu kuzethekeli ezisuka kulezo ndawo ezilalo umkhuhlane. Umkhuhlane wesihudo uyahlasela inqesiphi isitho somzimba, njalo uyagijimisa ngesisu uqeda amanzi emzimbeni. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Inhlanganiso yeBulawayo Volleyball Association iqhube umkhosi wokunanza abadlali abadlale kuhle nyakenye kanye lalabo abadlale indima enkulu ekuthuthukiseni umdlalo wevolleyball edolobheni leli. UJoseph Njanji usipha lolu daba.
Abathole imivuzo kulolu hlelo oluqhutshelwe edolobheni lakobulawayo ngomgqibelo ngabagoqela iqembu lezetherapy Raiders, lona elinqobe kumncintiswano oqhutshwe phakathi laphakathi kwesizini yanyakenye kucele labesilisa kanye lakucele labesifazane. Kuthi iqembu leBulawayo Spartans yilo eliphakamise isicoco seBulawayo Volleyball Association League kucele labesilisa lakucele labesifazane. Kumncintiswano wezikolo amaqembu athole izicoco ngabalisa elamankazana eleMpophoma High School kanye lelabafana eleLuveve High. Kuthi kwabenza izifundo zaphezulu amaqembu athole izicoco ngabalisa eleNational University of Science and Technology kanye leHillside Teachers College. Umgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Volleyball Association uWilliam Mazwiro uthe ngokwakuqala ngemva kwesikhathi eside ukuba kuqhutshwe umkhosi wokubonga abenza kuhle kumdlalo wevolleyball edolobheni lakobulawayo.
Ngokubona kwethu mina ngibona ama-awards ehambe kuhle, especially njengoba kungama-awards akuqala iBulawayo Volleyball ebelawo. Into leyo sesikhangela ukuthi yinto yeminyaka yonke ezabe isenzakala ekupheleni kwesizini yethu. Sithi sinanzelela abantu abayebenze kuhle kulowo mnyaka, njalo sinanzelela abantu abayenze kuhle even langemuva njengoba unanzelele besilama lifetime awards.
Iqembu leBulawayo Spartans yilo elibe labadlali abaningi abaphiwe izicoco ngemva kokudlala kuhle, njengoba kucelela besifazane umdlali walo uMary Macheza ethole izicoco ezintathu ezibalisa esebest attacker, best blocker kanye lesokuba yimost valuable player. Kuthi omunye njalo umdlali weqembu leBulawayo Spartans uNomagugu Dube nguye okhethwe ukuba yibest setter, ikanti lomdlali okhethwe ukuba ulekusasa elihle uvele kulo njalo iqembu leli. La kucele labesilisa bekungesifanayo njengoba umdlali weSpartans uTawanda Makombe ethole izicoco ezimbili ezibalisa esokuba ngubest attacker kanye lokuba yimost valuable player, ikanti yodlala laye uGuda uthole umvuzo wokuba yibest setter. Kuthi uWilling laye ongweqembu leSpartans uthole isicoco esokuba ngubest blocker. Isifundisi sesikolo seLuveve High uIvan Sincube nguye ophiwe isicoco esokuba ngumdlali olekusasa elihle kakhulu. Isicoco sikaNompembe osebenze kuhle kakhulu sithethwe nguSikhumbuzo Gwala. Kuthi umnikazi njalo engumqeqetshi weqembu leBulawayo Spartans uvula indlela moyo nguye ophiwe inhlonipho yokuba ngumqeqetshi obambe indima enkulu ekuthuthukiseni umdlalo wevolleyball koBulawayo, i-Lifetime Achievement Award. Kuthi isiphathamandla esiphiwe inhlonipho efanayo nguFrederick Ndlovu, ikanti umdlali obongwe ngokufanayo nguConrad Kupara. Isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Volleyball Association uBrian Manuel ubuke kakhulu umsebenzi owenziwe ngabeBulawayo Volleyball Association okuqhuba lomkhosi wokunanza abadlali lenkokheli zomdlalo wevolleyball edolobheni lakobulawayo.
Sina sithi well done to PBA because PBA is actually appreciating the effort yafakwa labantu and love by the athletes and so on. You know, this is difficult times. Companies are not sponsoring teams and so on. But these people were able to come for our games. They did their best. So I am saying to PBA, well done.
Amaqembu aphatheke kumidlalo yeBulawayo Volleyball Association League nyakenye ngabalisa ele Hurricanes, ele Luveve High School, ele Unit Fairbridge kanye lele ZRP Raiders, lawo athole izibongo zokuwabonga ngokuphatheka kwawo nyakenye. Ngimele Studio 7 koBulawayo, nguJoseph Njanji.
Singekehlukani ukuthi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela inhlanganiso ezizimeleyo zithi uhulumende kumele aqondise imithetho elawula ezokhetho ukuze labasakhulayo babe lesifiso sokubhalisela ukuvota. UZulu useveze ukukhathazeka ngokufuthelana lokulwisana okusebandleni le-MDCT. Selugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. olivalelisayo nguPraxidus Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.